Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeki ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are, the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli ezikodliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume efolosi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo Woza Friday kuleviki sileqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Nanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhlaka 30 nyene bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1.2000 kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu 330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu wayengakhathazeki ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxela unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ama-testing facilities ezikolo wonke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo ezikolo? Ikakhulukazi emaphandleni.
Ayithila ezikolo lapha phela akunanto efike ebhathisi esiyibonile. Uhulumende asencedise ngakho ekufakeni into ezingavikela umkhuhlane lo ngoba kunje sesikhuluma abanye abantwana ikakhulu abantwana basemaphandleni abanakitho amamaski lawo. Amamaski basele kuthiwa unyaka ophelileyo. Uvula komnyaka wezikolo unyaka ophelileyo ngo-October. Selunyaka ayinakuthi kwezinye ezikolo kodwa kube ezikolweni zasemaphandleni konke lokhu asikakubona. Njalo futhi uhulumende uthe abazali babe yibo abakuthi impahla le yokuvukela i-COVID bayayihlanganisa into yezokugeza izandla. Kodwa ngisakhangele lapha abazali bathekezisa ikakhulu abaningi bevalelwe bengenzi ukuthi ngesikhathi kuvalelwa kwe-lockdown bengenzi lutho. So angeke benelise ukuthi bafundise ukuthi bathole izinto zokuthenga into zokuvikeleka babhadale ama-school fees kungazima ebazalini. Njalo futhi izikolo kunje bezivalile
Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13 to 18 njengababalisi lokubona njani lokho
siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithina lapha sihlabile lapha sesiyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga sifike kusiba nzima kakhulu kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuzaba ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala phansi sithi abantwana labo bebenza babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kubale lomntwana esikolo
yabo bengicela ukuphosela amazwi akho okugcina
Alright, amanzi okugcina lapha kubabalisi abazali labantwana yikuthi nje sekumele nje sijaye nje ukuthi i-COVID leyi inkhuhlane lokhu zahlala silawo asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini ngoba umkhuhlane lokhana ukuthi ukushele kuthakhathana ngithengelani ababalisi abantwana abazali asezigcinele kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele njalo abenelisa abalisi isifiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele ivikuleni icorona nalaba abahlabi kodwa yibona ukuthi banjali bayalandela iy'dilezazi ezizabavikele ukuthi bengabatheka ngomkhuhlane njalo belandele ukuthi bengathileli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholeli
Lo nkosazana sokoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa icingweni lo Michael we Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabo mahluli njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma public interviews. Wethule amazwi la namhla embuthanweni wabo mahluli bamazwe wakumhlobulo wezansi e-Africa we Southern African Chief Justices Forum lomunye owabo mabhalani obuqoqwe ngele Zambia lele Zimbabwe edolobheni le Victoria Falls. Umphathi ntambo obona ngezemthetho Umnumzana Ziyambi utshelele umbuthano ukuthi imthethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthe le Zimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlani 350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulumbuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe
aza khulume khonoko umongameli kuthi ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usethola ke inkundla yokuthi azigeze kumba zami ukuzihlambulula kulezo nkulumo ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army we are the police we are everything ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu uhulumende i-executive iparlamende i-legislature le-judiciary lezi ebamba ezomthetho kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhuluma efolosi njalo mhlawumbe njengoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokuqhupha inhloni ngalokho kwenzakalayo kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanyanisanga lutho kwenzeni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emaceleni yakhululazi ombusazweni
siyabonakala.
Ubungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela i-COVID-19?
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la ma-computer labo virtually labo bani bani bangaka baza kwenelisa khona lokho? Asithi umuntu adale icala esemakhaya khona le kube sokuthi hayi wena uzange uhlala emzini wakumbe ngapi sibe sikhuluma lawe ebulenjini, hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa, kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njoba sikhuluma kathesi kunje nje, kakula muntu owazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga, kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa usemtshineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile, lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njoba ngisitshe ukucatha nje nge-COVID, kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID? Nxa sekusenziwa okwabanye sekukhulunywa nge-COVID, bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthi ama-structures ezanu-P F. I-COVID yayivakatshile yini khonapho? Hhayi, umongameli uvele eZambia ukhethe lwenziwa kule COVID, kwafa bani? Angithi kwafa bona ababevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hhayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hhayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo kuthiwa i-executive. Abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president, ye omama balingane labo baba, ye kwathini-thini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution, akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje, bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo mnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelayo ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela ele Zimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela esiphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izihlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukuwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumile ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela ukuxolibezela. Asizweni umbono kaMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emmerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga adresiyo ama concerns awelizwe. Mangu ukuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe. I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Speech sakhe a focus on progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga iproblem eZimbabwe ukuthi iproblem legitimacy yokungavumelani kwamaphathi ngendlela ama election aphathwa ngakhona okunga issue ama human rights violations issue yokunciphisa i democratic space eZimbabwe ama electoral reforms ama media reforms ukuvumela i-diaspora vote. Konke lokhu lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ingabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lomsebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu Melise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi yimhlolo le bakithi, simkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liyerejista ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubelele iqhubeke kuhle ike lombuso wabaningi esithi democracy.
Oqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lento zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ihumutha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kuhle. Lokho ngamanga njalo sithi sizabona okuzawela khona indubulo xawuxawu. Zobo uhla manyosi 2023 uyakuya ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis
Kuweza kubika sesora labo ababekela ilizwe lezo zijezo zomnotho. Sesora inkokheli yethu ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasalathemba nakancinyane. Isimo ezikolo imithetho efakwe ehlangothini lwezemfundo nakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe-76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis kama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ejekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UPraxedes Jeremiah sethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni nokuphindela kwalomdlalo wenguqu ezinkundleni ezithiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bephuso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kaMpandula mhlaka 29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhlaka 30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalaye utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezithiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa izikhonjiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho-ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni isigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manica Diamonds, Helicon Bon Bullets, emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Manguiro uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa-ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useyekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizenelisa ukudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni womnyaka ozayo wamazwe awezwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland khonapha eMelika ngingoPraxedes Jeremiah.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm still in love with you. uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaxaxa iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni ezenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile esishiya abathandekayo. Sibabonile
leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo isicathamiya uqumbaqumba abalandeli balomculo abaningi.
Nawe polio awu mayembabo, nawe COVID-19 labeshiya sinasela bani.
Ukhulekani Mkandla ukhokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla kwamahlaba ithwale emulini yakomkandla ngosidumisile intombi enhle kakhulu engiyithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqansa intaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo 25.
Lalani mokthula bathandekayo. Lalani mokthula shona naweza.
Langawe malaria.
Lalani mokthula mama.
Akusithi fahla ngokubunjwa kwaleli qembu Mkandla.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthiwa ngu-Opt wakomoyo elilunga lamaqaqa uMohawumalima ngomunye wangkhona uJabulani Nyathi kuzobuya umlondolozi wakoDube uMoses wakomasuku kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo lamadoda engisebenza lawo
emphakathini. Sekonakelebo sebonakele emphakathini sebonakele.
Ukhulekani wathanda ucula esemncane njalo ukuthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lomdlandla okuba ngumculi. Nanku-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami xa likhumbula iqembu kuthiwa libuthele ingcwele. Ngasengufunzwa kakhulu senguze ngiwuthande iBlack Mambazo lokhu angeke ngeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album lokuqala ka-2021 okuthiwa libhodo elishisayo. Silama-singles futhi amanye angu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana Wasekhaya.
Sewulethwa bugebeni emphakathini
hawuzweke
yimkhulu kuthokulu vamasela
hawuzweke
nababulali
awu madoda.
Ukusalakala kwemsebenzi sewulethwa bugebeni emphakathini.
Umbona kaMkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli. Thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma kule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini sikhona ukuthi sifake ismile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, iTwitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sisikhona futhi kuWhatsApp nanxa ufuna ukusifonela. Ngibize inamba 0771-903-259. Ngiyabonga.
Ngithe ngihamba ehlathini ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma.
Ngithe ngihamba.
Umphulo ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amaqaqa yiwo besilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje eqansa esiya phezulu. Libe lampela sonto enhle. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
King of Changi, you are lion.
Because
when I was walking alone in the Changi,
I came across
a hungry leopard.
umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uZulu engakhathazeke ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.